I was also informed that yes, I'm sure there's a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be
ngizwa kuthiwa usefikile kule South Africa lapha thole kulabantu akade bemelele laba ngabantu-ke okumele bamelaphe khona ngale kule South Africa sithi-ke thina ngapha impilo yakhe iqakathekile kakhulu nxa sesikhangele khona ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khonapha ekhaya iyaphuma lani njalo lakhona ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele-high court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapolisa
and on our end we are still trying to engage the employer and start negotiations with regards to our remuneration reviewing of our allowances.
Okwamanje lokho-ke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu silethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Actually waiting for whatever the result would be with regards to the medical report.